Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzela isantando ngoba ebona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. Amalunga e-MDC athi asaxwayisana lamagqwetha ngodaba lokuhlukuluzwa kwawo ePhalamende ngamapholisa njalo ayagcizelela ukuthi abesifazana baphathwa ngokungalanhlonipho.
Omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwemvula izigofu bezama ukuthi basidonsele phandle. So ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze, umunye abamba isinqe, umunye amdonse ngezigoko. Ugcina sisala sinqono phambi komphakathi.
Imidlalo yeCastle Lac Premier Soccer League ifike komlindo yagcina namhla. Kumidlalo eyithobamino empili edlalelwe enkundleni ezishiyeneyo zelizwe.
Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yethendwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaJaura Emangwiro kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzela isantando ngoba ibona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. UMnumzana Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF eMrombeti Growth Point eZwimba eMashonaland West lapho abonge abantu ngokumvotela ukuthi abe ngumongameli ngokhetho oluqhutshwe ku-20 kuNtulikazi. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga e-MDC awaziphathe ngemfanelo ngoba esutha njengoba uhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lusebenza kuhle elizweni. Uncome umuyi owayekhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai esithi wayelesithunzi. Uphinde wakhuluma okunye okunenginengi okugoqela ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny, EZDD, sikhuthaze uMongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yakhe kubandla leZANU-PF ukuthi belandele isibonelo salo owaye ekhokhela abasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Jim Khunaka bavume amaphutha abawenza kumalunga amanye amabandla ezombusazwe ukwenzela ukuqeda ukufuthelana elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le yethulela inkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo eHarare okwethula umbono wabo phezu kokwavezwa nguMnumzana Khunaka lapho esipha ubufakazi phambi kwekhomishini eqhuba umsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi edolobheni leHarare okubikwa kwadutshulwa kwalimala abanye. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi liyancomeka inyathelo elathathwa nguMnumzana Khunaka ngoba akukaze kube khona owebandla leZANU-PF oqunga isibindi ukuchaya egcekeni imisebenzi yaleli bandla esexotshiwe. Kungalesi sizathoke sithi kumele uMongameli Mnangagwa laye alandele umzekeliso kaMnumzana Khunaka.
I believe very strongly that he is the architect, the designer of what has been happening in our country.
Nguye umnini wayo yonke into ebisezwakala elizweni. Kungakho uZulu angeke emukela umuntu onjalo ngoba esesesikhundleni esiphezulu engazange avume izono zakhe. Ngithi mina akasilungelanga leso sikhundla akiso ngaphandle kokuba avume izono zakhe. Ngumuntu olamanga, olobuqili, olobululu wenyoka ngaphansi kolimi lwakhe lomuntu.
UBishop Magaya uphinde wakhuthaza uMnumzana Khunaka ukuthi aphenduke emisebenzini le emibi athi ubeyenza azinikele enkosini uJesu Kristu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Khalipani Phugeni Uthi ibandla lakhe liyawuncoma umsebenzi osuqhutshwe yikhomishini le.
Kodwa ikhomishini le la siyibamba ikhondemu ekuthini kunabantu abavela kule ikhomishini. Bethu sebekhulumile kule ikhomishini dukuduku sebelandwe ebusuku njengale induna le eMatsavuth. Sebelandwe ebusuku ngama-CIO sebehlukunyezwa ebusuku ngama-CIO. Nangu lalowo bhuti loko obulawayo. Usehlukunyezwa wabotshwa phambi kwayo ilokhuzeni ikhomishini le bekhona labo lokhuzeni othabani impofu abayiba babe ngamalidi lokhuzeni advocates aleyo khomishini. Konke lokho asikuboni kukuhle ngoba akwenzi ukuthi abantu bahambe ngokuzimisela kule khomishini. Uzohamba njani ngokuzimisela ukhomishini okwazi ukuthi uma uqeda lapho uzobotshwa kungayenzakali lutho.
Inhlanganiso yeZDD ikhuthaza abanye babo abezokholo lwesiKristu ukuba bakhuze inkokheli lapho ephazamisa khona kungelakwesaba njengalokho okumunyethwe ngumbhalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gamba.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abafundisi bathi kuqakathekile ukuthi bakhokhele inhlelo zokukhomisana umlotha ukuze ilizwe libe lokuthula. Lokhu bakukhulume ngemva kokuzwa abufakazi bobunzima obehlela abantu ngesikhathi sombhoqazwe weGugurawund ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Intathe yezindaba yethu bathabile Mesuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UReverend Ray Motsi, National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuchiwa liBhayibheli.
Izinto ze justice lokhu polisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu ngoba lapho kulomuntu ogulayo ofelwayo umuntu nga sehlukuluziwe abantu bechurch bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana lalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abechurch kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eligcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababotshiweyo isikhale labakhalayo. Yiyo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri, ongukomishina weZimbabwe Human Rights Commission, uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke. So ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungase kwama khona apho kuqhubekele phambili kube lami abathi ngesikhiwo ngama reparation lawo. Singathi repair work ngoba phela lapho kuphambaniseke khona apho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshwe. Ngoba into enhle khona apho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amehlo kangaka to take the first step. Ngoba into enhle bangathatha futhi a further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyachumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Wasengidonza ke ngesandla wasengijengisa lapho kwakwakhiwe khona iChurch endala yakhe yodaka wasesekhomba ke labo kwakulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wadutshelelwa apho manje nawe uyabuya namtshali lapha lokuthethisona sakho.
UReverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bagcina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye Center for Study of Violence and Reconciliation ibambane le National Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuchiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Ngoba kuthiwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona. iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution, inhlelo zentuthuko esigabeni seMathabeleland South. Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi kusukisela ngo 10:30 ekuseni kusiya ngo 12:30 emini eApex Lodge eGwanda. Ingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Inengi livotile kukhetho lokudinga ozamela iMuthoko North edalele eParliamente kanye loCouncillor kaWard 16 eChigutu Rural District Council. Isihlalo seMuthoko North sona sachiwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uNkosikazi Mabel Chinomona. Njalo inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESNI ithi iyahlolisisa ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, ngabe ngiyanda.
Yeah, hayi, siphilile, siyathemba labalaleli baphilile. Ungasitshela mnumzana ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende weSouth Africa ukubana abasoze bephiwe ama birth certificate, incwadi zokuzalwa abantwana ababe bezalelwa khona ngapho abazali bengabavela kwamanye amazwe. Ukubona njani?
Hey, lona inyathelo angazi mhlambe uhulumende uyabe libheke yena ngeyindlela, kodwa umzali mangabe umtholele khona la cishe uyinzalo yakulelo lizwe umtholelekile ngithi.
Ye, kodwa ke wena ngokuzwa kwakho kumbe la ngokubona kwakho bakhona yini osuke wezwa bekhala ngodubo lokubana abantwana bazalelwe lapha amaphepha angani ayahlupha?
Baningi kakhulu abakhala ngakho sibe okuyinkinga kwakhona, ongakuthi umntwana uma ngabe engenayo incwadi yokuzalwa noma ngabe ubani ongenayo incwadi yokuzalwa uphila kulo mhlaba limbanga uyabo umuntu ongaziwa ngithi, noma ngabe kuvela inkinga awazi ukuthi mhlambi ungubani wena waziwa ngithi. So ukusilakala kwencwadi yokuzalwa emntaneni yabe kuyinkinga enkulu kakhulu, noma ungabe mhlambi urejista into ezithile iyadingakala incwadi yokuzalwa yomuntu vele. So kuyabe kulimaza kakhulu nawe njengomzali, even nawe umntwana kuyabe kumlimaza mpela kakhulu.
Sike saxoxa labanye abathi kuzagcina kusenza ukuthi inengi lalabo ababe bevela phandle kwamazwe begcine sebechada abantu abaseSouth Africa kuyindlela nje yokuthi amaphepha alunge. Ukubona kungayenzakala yini lo?
Kuyenzakala khona ngoba vele kukhona vele asebekwenzile khona lokho ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe ulungise impilo yabantwana, okanye nami ngigcine ngithole mhlawumbe i-citizenship ngoba sengishade umuntu wakulelo lizwe ngithi. yenze kampela into ezifana nazo nalezo ngoba uyabe kuyaso kulicebo ukuthi nawe uthole lezo zinto ozidingayo ngempilweni.
Ya manje nxa sikhangela olunye udaba olufanayo lwamaphepha lawo amapermit, sizwa kuthiwa bakhona sebephiwe asebayatholile ama-permit. Ubona kuludaba olulokuthi luzaqhubeka lokho lukhulunywa ngalo yini lwama-permit lolu, kumbe sesifikile isikhathi sokubana abantu babuyele ekhaya?
Lona ngendlela abavuselela ngakhona ithemba sisasenalo ukuthi kuzaqhubeka mpela bevuselelwa, ngaphandle mhlawumbe kungaba nama-sanctions futhi ukuthi mhlawumbe sokuvalelwa ama-channel thina singabantu ukuthi sibhacekise lapho esibhacekise khona. Kodwa ithemba lona sikakali lahle ngoba njengamanje sesiwatholile ngokuvuselela khona lokho kade sekuphelile. Siyathola ngokuningi, sisasenalo ithemba ukuthi mhlawumbe noma kuphela lesikhathi abasinikeza sona manje, lesi esilandelayo laso bazasifulela ithuba ukuthi basifuselele futhi sibe nawo amaphepha okuthi alungele ukuthi sihlale khona la.
Khona kunzima okunganani ukuphila eSouth Africa ungela maphepha akuvumelayo. Siyasibone baningi abacapha umngcele bengelawo maphepha. Kunzima okunganani?
Yabona ke leyo inkinga enkulu kakhulu. Kunzima ngoba silana ngokuzodinga mhlawumbe amadlela amhlaza uthi mhlawumbe noma ungabe uthole umsebenzi wokuqala angeke uwuthole vele ungenawo amaphepha. Uma uthi waba nenhlanhla liye wathola lowo msebenzi ungenawo amaphepha, ngilindanga leholo leli olinikezwayo uzonikeza iholo elincane, kuthathwa i-advantage yokuthi awunawo vele amaphupha alungileyo ukuthi ube khona la. Ngilindaka usebenze ugcine ungagolanga akwazi ukuyaripota ukuthi wena usebenzile wasebenzela ihara ngoba ungavumelekanga vele ukuthi ube khona lapho okokuqala. So kuba yinkinga enkulu kakhulu vele ukuphila ungenawo nawo maphepha kule ndawo, yabona. Inkinga kakhulu esibhekana nayo ngoba vele siyasilande yona umsebenzi. Kuyabanzima ukuthi uthole vele ungenawo maphepha. Uthi ungawuthola lilanga usebenzi ungaholi ngoba vele awunawo maphepha. Uthi ungaholi uhola imali encane kakhulu engalingelayo lowo msebenzi usukwenzi. So yabe kuyi-challenge enye enkulu kakhulu. Sithatha noma yini konke abakunikiliyo ukuthi lawe uzame ukubeka isinto etafuleni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Okay, hayi, ngiyabonga ithuba lokuphinde khona emsakazweni. Ngibonga nabalaleli lapha emakhaya. Singilele laphana ekhaya kwethina la ngizalwa khona eTheroso. Abanawami noma abanje laphana ekhaya bonke abangaziyo ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Arnold Ndabuka ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana kusixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kesathi babhaza namaphoza zengingi okusikhubile kakhulu ikakhulu omama ukuthi uma umama ungumuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze, izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni, okuthi kuvele bebesembula ngokuthi isale ukuthi sihloniphe umnanga. Kathi umnanga akazimhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kukhethwa. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodweni, kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana, bathi befika emgodweni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti lamaglazi amnyama, bebebatshaya ungazani babhula umuntu. Umama ukore bebesithi nxa bedlala bebenyathela phezu kwakhe. So sanelisa ukuthi siphume laye, sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi. Sahlala ihola lilodwa akula ambulensi ibuyeyo, sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyelwa ukuthi ime egedini lephalamende, kumele iyemela about 200 meters. Sathi yebo sikubonile, sakithi nomama bakithima bathathi stretch savuyi stretch sonke sinje kasikwazi ukuthi stretch asebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine zamile ukuthi simthwale simfake stretch nomama ugore sihambelaye elokuza esibedlela but udubo lube khona ngolokuthi ngemva kokuhlukuluza nikwenzulo yeparlamenti njengomuntu ovele obulaya isifuba engatshaywa yitiyegasi ngitshaya yizanu ngetiyegasi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimile so nje ngilokhu engizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hhayi basibamba amambo odokotela but sesabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakunandi ulele khona bafike bakuqedise so sicela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthetheni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende
kungani kuqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama abantu behlezi ebhentshini elaphambili bona ubhitshi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Chidakwa laye bamiza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uthi uyaphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaye baphosa bambulala esetshanga ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwembula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko ugcina sesala sinqono phambi komphakathi so ikhosi liqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ephalamenti kuzomela amalungelo abomama
laphana okwembulweni isiqhoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakala ngakho ukuthi didide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeon holes ethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esetshayo uMasivelela so ukwembula kwethu athi ngiyomnye indlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama be-MDC ngokuthi isikhathi sonke lapho esisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuzulu sakhankasa uzulu wasivoteli
labana-ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga ngesibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga ngesibhedlela okubuhlungu nje imizimba ngoba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapho udonselanga nele abanye omunye udonsela ngalo umzimba uba buhlungu so kwakhathesi kukhona umzimba njalo futhi inkinga ekhona yikuthi ningalokhu engatshaywa yitiye gasi kangisanelisi ukuhlala lapho kule tiye gasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yikuthi besinomhlangano wenehla executive ne-national council sithe silokhu sihleze emhlanganweni sezani sizohlaba umkhosi phandle so abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya-ke itiye gasi ingavele itshaye mna kangisaphefumulela so kuzokwamele ngibaleke ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singavali
leyo beyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende olwe-budget esanda ukwethulwa ngomvulo andubana abantu makhaza kanye lengatsha zikahulumende ziqhube uhlelo olufanayo umeli webhinga south edale lephalamende umnumzana Joel Gabuza ongumgcinisihlalo wekhomithi ebona ngamandla amagetsi ye-energy and power portfolio committee kuleli dale uthi abaholi bamakomiti yaleli dale sebeqhubile owabo umhlangano wokuthola ulwazi ngale budget.
No injongo ibingeyokufundisa ama chairpersons ukuthi i budget icubungulwa njani. Nga uminisa ukuyifaka lapha ni budget ufanele kube lawa bantu phela abazakhangelisisa ukuthi kuyini okukhona okungasinceda nje ku budget. Ngokwesinye isikhathi siyabe siphonga ukukhangela ama-figures singaboni ukuthi kuyini sibili okungasinceda kumbe okungalunganga okungaqondanga phakathi kwe-budget yangikhona. Na besingadecide lutho kodwa besibonisana ukuthi hhayi madoda nxa siza-analyze i-budget sizabe senza ngendlela enje enje enje. So esiphume ngakho ukuthi wonke ama-chairperson sebelolwazi lokuthi ngabe analyze i-budget bebonisana nominister labo bayabe le-information njalo layo uministry yakwanisa ukuzwisisana labo ngoba bayabe sebelwe ingqondo ezifananayo bayabe sekusame footing. And
selisuka lapha kuyini osokuyayenziwa?
Ya esiza kwenza ngemande ama-MPs wonke azahlangana labo befundise ukuthi ngasikhangela i-budget kuyini esikukhangelisa then sesizabiza ama-ministries ama-line ministries esisebenza la ukuthi labo esinike ukuthi njengoba-ke imali inikiwe isikhathi esiningi ayikwananga kuyini eliza kwenza elizafaka phambili eliza ku-prioritize ukuthi hhayi njengoba imali ingakhwani sesiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. So sesiza kuzwa-ke bona ama-ministries sesisebenza-ke labo ukuthi alright ama-programs eliyashiya iwaphi elizowafaka elihlini lama-programs yenu for the next 12 months iwaphi sesisebenza nje si-evaluate ona la. Sizabuyela futhi and i-ministries zizafaka zikhuluma imibono yazo abantu sebezafaka imibono yabo sesibuyela kwawo sesiyadibhethe ukuthi hhayi ministry banikile imali o-energy ministry la kodwa bakhala ngaloku ngaloku ndingayekela uba ingezelela la kuzaba then sesifaka nje la imizwa yabantu ukuthi hhayi abantu bona ngokubona kwawo indlela elincitshe ngayo imali i-ministry thize kuzaba affecta ngale ndlela. So kuyabe sokulabantu phakathi sikhangela imibono kaministry sibone yabantu sesibarepresenta nje phakathi kudaya lapha sesidibate
ilakho ukuguqula
ye anti kuthiwa ngama-estimates la uministry nxa ikhuluma yabe sithi ayipropose nxa iproposa singamalela singamvumela. So iseseyibhila ayikabi yi-act of expenditure.
Lo mnumzana Joel Gabuza ummeli webhinga eSouth edalela ephalamende njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Ukusenjalo umidlalo yeCastlelake Premier Soccer League ifike komlindi uyagcina namhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo yelengezi Platinum Stars libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos. Okwempumela yetsho ukuba liphutshe elijhiywe ngemiklomelo elishumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-FC Platinum lona eliphutshe imidlalo yalo phakathi kweviki lile miklomelo engamashumi ayisikhombisa lathoba mnembili. Endaweni yesithathu kule qembu lechikenini lona elibe ngujikelo bhanqa 1-1 lele triangle eluveve njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa kuthi le triangle liphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amahlanu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le-triangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lo nyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yeChibuku Super Cup.
Kube lo mehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalo nyaka nxa uqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethuba munemunye. Saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yeChibuku. Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yetriangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaTaurai Mangwiro kuphela.
Kweminye imidlalo edlaleni namhla iqembu leyadali bemjikelo bhanqa 1-1 leHarare City, iqembu leCapes United lechapunga bemjikelo bhanqa 0-0. Kwaba lempumela efanayo njalo phakathi kweqembu leZPC Kariba kanye lelebulawe Chiefs lawo aChina aze abhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni. Iqembu leShabane Mine libhaqabulwe nge-4 kanyanga leRentals kuthi eleMutare City Rovers linqotshwe nge-2 kanyanga lebulawe City. Ikanti iqembu leNitroot livalelise isigaba se-PSL ngokwenza izimanga lapho litshayela iDynamos nge-3 kanyanga. Iqembu leNitroot ngelinye lamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokuphutha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisayo leShabane Mine, iMutare City Rovers kanye lelebulawayo City. ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.